konke esengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade ngayarejistranga ku-ejesi and kuba lula ngoba sizathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste ukuvota sibancedisa futhi ukuhamba besiyavota siphinde sibalethe futhi esikolo ngoba yindlela esizama ukuthi sisebenze futhi amandla ethu esilawo kuma-university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusincedisa khona kube lula ukuthi sengise ukurejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-uni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi bakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshele ukuthi bangarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempela viki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshele ukuthi sihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejiste ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sivele silama-SRC lama-students amaningi abo-union yeso asebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lekhetho lwezemizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lowo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma qinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje so.